Abafundi be-Olevu bazaqhubeka ngokubhala imihloliso mhla ka-3 zibandlela baze bayegqiba ngokuphela kwenyanga mhla ka-31. Kuthi abe-A-Level bona bazagqiba mhla ka-24 zibandlela. Unkosazana Wayne Maphosa, umfundi obhala imihloliso, uthi sekhangelele ukuqedisa imihloliso yakhe.
Ngimanje next week ngibhala ibiology. Mina ngibona kungcono ukuthi sibhale siqede ukuze sihambe ku-A-Level kusase lesikhathi. Ingozi yomkhuhlane we-COVID seyibona sibili, kodwa ngeke simiseki kusasa lethu ngomkhuhlane lo. Lathi njengabafundi sizazama ukulandela zonke izixwayiso ze-COVID.
Unkosikazi Charity Mvundla, umzali olomntwana ovula ngomvulo ozayo, uthi isikhathi abasiphiweyo sincane kakhulu ukuthi bahlanganise imbadalo zesikolo.
Singananzelela ukuthi ikhefa desiliphiwe abantwana abaliphiwe elilincane kakhulu. Ngakho ukuthi abantu ngabakhangela ikhisimusi abantwana labo babefuna izinto. Ngapha lamafizi kusuke kube nzima ngoba athesa imali azikho sibike ukuthi singathi sila imali yefizi izikolo zivulwa.
Unkosikazi Thobekile Shoko, omunye njalo umzali wakobulawayo, yena ukhala ngokuthi ukuvulwa kwesikolo kuzafaka abafundi engozini yokuthelelana i-COVID-19.
Kuhle ukuthi abantwana sebesiyaqedisa ukubhala imihloliso, kodwa into esipha uvalo yi-COVID. Yebo kuhamba amakhesi siyabona sebelukuthi khona kulezi nsuku ngani ayehla, kodwa nje abantwana ngabantwana vele ukuthi khona balandele indaba zona lezi ezama-rules e-COVID-19 kunzima kakhulu. Kuba yingozi enkulu khathesi ukuthi izikolo zivulwe ngoba babesuka endaweni ezehlukeneyo bezohlangana ndawonye. So kuyabe sokulula ukuthi khona bathelelane umkhuhlane lo we-COVID-19, kodwa sesikhulekela nje ukuthi baphephe kuphela.
Umnumzana Fortune Jamela, isiphathamandla senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, uthi ababalisi ngokwabo bayehluleka ukubuyisela abantwababo esikolo ngenxa yokuswela imali.
Ngalesi sikhathi nxa sikhangela ukuthi izikolo ziyavulwa, sabe sikubona nje ukuthi uhulumende ulendlela zakhe zokuthi azame ukuthi afake ukuthi-ke isimo silungile. Kodwa kula simo esilungileyo, nxa sithi akhangela imiholo yababalisi, ababalisi abanamali yokuthi babuyele isikolo. Kubi nje ngalesi sikhathi ngoba lamafizi akhwelile, ababalisi abanamali yokuthi babisele abantu ababo bezikolo. Umkhuhlane lokho ubheda ngendlela obheda ngayo. Unzima nje kakhulu ukuthi uhulumende ezenze ngani uyanakekela abantu enganakekela abantu. Uhulumende keza okufaneleyo akuvotelwayo. Engathi izikolo ziyavulwa abantu bethu bebulawa umkhuhlane.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo, umnumzana Thawungana Ndoro, yehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Kodwa uthe ekhuluma lephephandaba le-Chronicle, uNdoro uchaze ukuba abafundi ababhala imihloliso bayavula ngomvulo ozayo njengalokho obekuvele kuhleliwe. Ugcizelele ngokuthi iziqondiso zonke ezokwehlisa ukumemetheka kwe-COVID-19 zizalandelwa ngokugcweleyo. Ugcizelele ngokuthi iziqondiso zonke ezokwehlisa ukumemetheka kwe-COVID-19 zizalandelwa ngokugcweleyo. Uthi njalo abanye bonke abafundi abangabhaliyo imihloliso bazavula njengalokho okwakuhleliwe mhla ka-10 zibandlela ngaphandle kokuba kube khona inguquko engaba khona. Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba kuphela usuku lwayizolo kubanjwe abantu abayinkulungwane phose lekhulu i-1098 kwabhubha phose abangama-217. Kuthi inani labantu abagula umkhuhlane lo elizweni lonke selehlile layafika kunkulungwane ezingama-33 lamakhulu ayisitshiyagalombili i-33,824. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.